mtata kancane lalela sibali yekela umtata kancane ngithi lalela sibali yekela umtata kancane inkinga yakho sibali ubuthi umtata kancane inkinga yakho sibali ubuthi umtata kancane lalela sibali yekela umtata kancane ngithi 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 lalela sibali yekela umtata kancane
Bangithatha kancane bazogqwala njengejojo namhlanje ngizobafundisa ngalo mdlalo lalela
jika 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 ifilili so jika 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 ifilili so jika ngithi lalela sibali yekela umtata kancane 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 ngithi lalela sibali yekela umtata kancane.